sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 13 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
amabutho eZimbabwe esibonakala esingenela indaba zepolitiki, sibona bekungamelanga bakwenze lokho, into edalisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu bethakazelele okwenziwa libutho leZimbabwe.
Afrika phose wonke nje amazwe weAfrika abatsha ababuthakazelele, yikho uthola ukuthi amabandla aphikisayo amaningi ajayele ukuthi khona kwande abantu abatsha.
Inhlanganiso ye-Afrobarometer iveza ukuba abatsha bafuna uhulumende okhululekileyo loba bevumelana ukuthi ibutho kumele lishuthune umbuso uma kulohulumende oncindezela abantu. Umhlangano wabaphathintambo bakahulumende abakumazwe akumanyano we-SADC usunguliwe lamhla eHarare lapho kucujungulwe inhlelo zokuphathisana ekuthuthukiseni ezomnotho lezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uncome kakhulu abebutho ngesikhathi kuthakazelelwa usuku lwabo lwe Defense Forces Day eHarare. Uthe ibutho lizama ngamandla wonke ukuvikela abantu elizweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa uthe kunengi okwenziwa libutho leZimbabwe eCholocho, Nyanga lezinye izigaba okumele kuqakathekiswe nguZulu.
Once again, congratulate the officers, men and women of the Zimbabwe Defense Force for a...
Ngithanda ukuthi amhlophe kwabebutho lethu, omama nabobaba, ngokwenelisa ukugcina ilizwe lethu, abantu balo lenotho yalo.
Ekhuluma embuthanweni lo, umphathintambo kahulumende obona ngezentuthuko yamabhizimusi, unkosikazi Sithembiso Nyoni uthe banengi abesifazane abangena kubutho kulezi nsuku.
Umsebenzi emangalisayo, kulabanye ababamba sibili imbhobho baba ngamakomanda, kodwa kulabanye abenza umsebenzi wokuthi yibo ababe ku-education ekufundiseni abantwana, abanye njalo bekuma-clinics beselapha ababe belimele, abanye beyibo ababedinga impahla zokuthi abantu bavunule kumbe bagqoke kumbe basebenze.
Kulabanye abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe. Omunye wabo ngumnumzana Charles Nyoni owasebenza kunhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square eyayikhokhelwa ngowanyamalalayo u-Itai Tsamara uthi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe.
So nxa amabutho eZimbabwe esibonakala esingenela indaba zepolitiki, sibona bekungamelanga bakwenze lokho, into edanisayo kakhulu njalo ebuhlungu kakhulu, kakhulukazi kithi thina ababe belwela amalungelo kaZulu njalo ababe befuna ukuthi ilizwe lethu libe likhululekile.
Noba kunjalo, banengi abadinga imisebenzi minyaka yonke kubutho leZimbabwe.
Yabo ke siyabonga ke mlondolozi. Ugwalo olujulileyo olwethulwe ngabaqhuba ucwaningo abe-Afrobarometer luveza ukuba abatsha abasemazweni atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika kabasuthiseki ngokwenziwa ngabohulumente. Bathi kungcono ibutho lingenele kuphela uma kulo hulumente kantando kayiphikiswa. Kodwa abadala kulalabo kabafuni lokho. Ucwaningo lolu olwenziwe kwesikhathi eside okubuzwe khona abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu i-54,000 luveza njalo ukuba abatsha baqakathekisa ukuba bethole imisebenzi okwedlula ukuphatheka kwezombusazwe. luveza njalo ukuba kabathembi ukuthi uhulumende bengalungisa inhlupho zabo ezigoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Ucwaningo lolu lwethulwe ngesikhathi eZimbabwe linanza usuku lweDefence Forces Day kulabaningi abathi ibutho lingenela kakhulu kwezombusazwe elizweni. Ukuhlaziya lolu daba uThabo kaNcube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube olandela ezombusazwe njalo engunobhala jikelele webandla leFreedom Alliance.
Kuliqiniso ukuthi khona lokho kutshiwo yi-Afro Barometer. Vele abatsha abakuthakazeleli ukubuswa okwenziwayo e-Afrika. Phose wonke nje amazwe e-Afrika abatsha abakuthakazeleli. Yikho uthola ukuthi amabandla aphikisayo amaningi ajayele ukuthi khona kwande abantu abatsha. Kuthi abantu abadala basale bekuwona lawa abusa kabi. Ngoba bona kuyikuthi kungenzeka ukuthi kungaba yikuthi bakujwayela vele. Ngesikhathi izone ezinjengezikhathi ze-colonization, izikhathi zabo Smith ukuthi baphile ngendlela eyokuncindezelwa yona le. Abatsha hayi vele kabahambisani la.
Ucwaningo lolu luveza njalo ukuthi abatsha emazweni amaningi e-Africa abangeni kakhulu kundaba zokuvota kumbe ezombusazwe. Lokhu likubona kunjani eZimbabwe?
Ye, abatsha bathi benjalo ukuthi kube yingxenye yabo abaphatheka entweni zokuvota ezomba ngaze kabangeni vele kuzo. Okuningi kakhulu babanyampiswa ludlame oluyabe lukhona, ukutshaywa kwabantu, ukubulawa kwabantu, into ezifana lazo nalezo.
Umbiko lo uveza njalo ukuthi abatsha baqakathekisa kakhulu indaba zokuswelakala kwemisebenzi kanye lezomnotho ukwedlula indlela uhulumeni aphatha ngayo umbuso kumbe ezo umbusazwe. Lokhu likubona kusenzakala lakho eZimbabwe na?
Iye, kuyenzakala eZimbabwe kakhulu ukuthi abatsha bagcine bengathi bakhangele kakhulu ngokwemisebenzi leminotho. Yiku uthola ukuthi abatsha bagcina sebesenza even izinto abangakholelwa kizo. Kufana leZimbabwe nxa uthola omutsha kuthiwa usekela ibandla elezani, kusuke kwesikhathi sokuyindlela yokuthi ufuna ukuthi aphile.
Lo umnumzana Nhlanhla Ncube olandela izombusazwe njalo engunobhala jikelele weFreedom Alliance obexoxa icingweni lo Thabo kaNcube oweStudio 7 eseSouth Africa. Umhlangano wabaphathi ntambo bakahulumende abakumazwe akumanyano weSADC usungulwe lamhla eHarare lapho kucutshungulwe inhlelo zokuphathisana ekuthuthukiseni ezomnotho, ezomvikela kanye lokudinga amaqhinga okuxazulula ingxaki kulezi nhlelo. Le ngeminye yemihlangano eyandulela weSADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo elizweni lapho eZimbabwe elikhangelelwe ukuthatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walumanyano. Uhulumende uthi uselungiselele umhlangano weSADC lo njalo yathokoza ngoba kulokuthula elizweni lanxa abamabandla aphikisayo labezombusazwe besithi bahlukuluzwa njalo bayabotshwa mahlayana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Okokuqala, kumele abantu sinanzelele ukuthi kulezinto esingafisa ukuzitshintsha zenze ngendlela esifina ngayo kodwa singeke saziguqula singaze sifise kanjani. Akuqali ukuthi kube le SADC Summit. Imihlangano ye SADC yavele yasungulwa ngama frontline states kudala ngo-1980. And iZimbabwe, eZimbabwe lavela laba yilo amanye lwamanye amazwe athatha ubukhokheli ekudingideni udaba lokubumba ukuthi inhlanganiso yeSADC. Njalo iSADC ma isenzakala iba lemihlangano, kungakabi lemihlangano wabakhokheli ama heads of state, kule mihlangano eminingi eyandulela leyo mhlangano omkhulu. So ke kwenziwa into evele ijwayele ikwenziwa. Akumangalisi ukuthi ngoba lonyaka sokuseZimbabwe yokungamelanga ukuthi ise Council of Ministers ihlangane, kule minyaka engu-44 kusenzakala imihlangano yeSADC. Futhi iZimbabwe kayiqali ukuhosta umhlangano weSADC Summit. So ke izinto nje ezilula ezincane ezincane ezimele ukuthi sizikhumbuzane ukuthi akulanto egunye etshintshayo. Kanti njalo ukuthi amazwe lawa ahlangane kuqakathekile, vele akuqali ngabo futhi. E-West Africa kule mhlangano we-ECOWAS bayahlangana, e-East Africa kule mhlangano wabo labo khona ngale bayahlangana, e-Europe i-EU ibihlangene emalangeni adlulileyo bebele mihlangano yabo bayahlangana. So akusulanto erongo kumbe embi ngokuthi amazwe angasemzansi kwe-Afrika ahlangane. Kumele amazwe ahlangane baxoxisane indaba izinto ezibahluphayo emazweni asemhlubulweni munye, ngoba silezinto ezisihlupha okufananayo ezinjengeclimate, ukuguquka komkhathi enjengeclimate change. So kuqakathekile kakhulu ukuthi sihlangane sibe sikhulumisane la ngendaba zokuthengiselana, ama-trade agreements, lento ezinjengazena lezo. Unless nxa umuntu engakwanga understand i-politics le-international diplomacy ukuthi kusetshenzelwana njani, amazwe adlelana njani.
Lo mnumzana Ankleston Sibanda, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ele Iran lithi lizahlasela ele Israel, loba licelwa ngamazwe agoqela ele Germany, iBritane, lele France ukuba lingaphindiseli kulandela ukubulawa komkhokheli weHamas ngele Israel kuleli lizwe. Kulelo lizwe lokho kubikwa ngabezindaba abeReuters. Abezindaba abeAssociated Press babika ukuba abalondoloza inyamazana zasendle bathi sokusele indlovu ezilempondo ezinkulu ezilithumi kuphela esihonqweni se-Amboseli National Park kwele Kenya ezilakho ukubulawa ngabadinga impondo zendlovu ngokungekho emthethweni. Bathi indlovu lezi zizaphela zingangena kwele Tanzania lapho kuvunyelwa khona ukuba zibulawe ngabazingeli. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, ozancintisa kukhetho lukamongameli weMelika emele ibandla lamaDemocrats unkosikazi Kamala Harris nomsekeli wakhe umnumzana Tim Walz bazakwenza imihlangano yokudinga usekelo esigabeni seWisconsin lase Detroit lamuhla. Ozamela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump nomsekeli wakhe umnumzana James David Vance bona baza khankasa eNorth Carolina laseMichigan. Umnumzana Trump ukhangelelwe ukuqhubeka echothoza unkosikazi Harris lebandla lakhe sithi bavumela abantu abangalamaphepha ukuza eMelika mahlayana, khona athi uza kuvala enganqoba kulolu khetho ngolwezi. Unkosikazi Harris laye ukhangelelwe ukuchothoza umnumzana Trump yena athi kamelanga avunyelwe ukubuyela embusweni ngoba enguntando kayiphikiswa ongahloniphi amalungelo abesifazane. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe elandela imikhankaso yeMelika umnumzana efidlela Ncube ngalolu daba.
Akukacaci kahle ukuthi lolu khetho luzahamba ngayiphi indlela nxa sikhangela amapholi aseduze-duze. Kakukabi khona esingathi hayi lo sekuphelile, lwana akasekho lo, nguye osephume phambili. Kusesemasinyane ngokuba okhethweni emkhankasweni yezepolitiki iviki elilodwa, amaviki amabili, amaviki amathathu, kude kakhulu, kusengatshintsha izinto eziningi. Omunye agqibeleka angabe savuka, omunye njalo aphumelele. Singakhumbula sibuyele emuva laphana uTrump lo Hillary Clinton. UTrump wavuka nje ngenxa yento eyodwa eyabikwa ngoHillary Clinton, kwamenza waphela. Ngakho-ke kusesekude, kodwa siyabona-ke ukuthi basadonsisana khona laphana. Kanti-ke njalo ukhetho lweMelika aluphumi ngokuthi bavote njani abantu ngobuningi, luya ngokuthi lesi state kuvotwe njani, kulesiya state kuvotwe njani. Ama-battleground states semalutshwane nxa uqathanisa lakudala. Ngakho-ke sisezabona, silandelele, sibone ukuthi kulezo ndawo kuzahamba njani ngokuya kwesikhathi.
Ikuphi Ncube obona kuzafuqa abantu kulolu khetho ukuthi bavote ngandlela thize?
Lanxa zizinengizinto ezithinta abantu beMelika ezimbalwa nje izo ayezihlukanisa kakhulu abantu ngokwembono ngakho ke izwi ezizakwenza ukuthi omunye awine omunye alahlekelwe lithuba lokuwina elokuqala udaba ngolokuthi omama babe lelungelo lokuthi basengakhipha izisu kumbe benze lokho abakuthandayo ngesikhathi abathanda ngaso ngendlela eyabise umthetho uhambisana lakho. Okwesibili kungena kwabantu ngokungekho emthethweni kakhulu bevele ezansi yeMelika ngale ngeborder yeMexico. Okwesithathu isimo somnotho ukuthi kambe abantu bazibona bengcono kusiya phambili ngaphansi kwalo kumbe kwaloya. Okwesine ludaba lweclimate change lokuthi luthinta njani ezembiwayo ikakhulu ukuthi alulimazi yini ezomnotho nxa uzama ukulungisa iclimate change. Lezo zinto ziqakatheke kakhulu ebantwini beMelika lanxa zikhona ezinye kodwa lezo yizwe ezihamba phambili kakhulu.
Ubona abasakhulayo abaningi bevotela bani kulolu khetho?
Nxa sikhangela amapholi sinanzelela ukuthi abasha bahamba kakhulu lo Harris ngakho ke nxa bengasukuma ngobunengi bangasali ku-social media base ngiyampha ithuba elihle kakhulu lokuphumelela kodwa bangahlala hayi ukusengalimala kakhulu lokho abakuthandayo. Okunye futhi esikunanzelelayo ukuthi abasha bakhuthelele kakhulu amalungelo abomama labasha bakhuthelele kakhulu indaba ze-climate change bakhuthelele kakhulu futhi ukuvikela lamalungelo alabo abavela ngaphandle kwelizwe ngakho ke bangasukuma babe bezahamba kakhulu labambona ekhuthalele lezo zinto. Kodwa kabatsha bathanda ukuthi babe ngamavila ekuvoteni singazinjalo ukuthi bazasukuma ngobunenge. Kodwa kubonakala bazasukuma abantu abaningi beMelika besiyavota kulolu khetho njengenjwayelo.
Lo ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazo enjalo elandela imikhankaso yokhetho lweMelika. Ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Abatsha eZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ibutho elingenela ngayo kwezombusazwe ikakhulu ekwethuseleni abasekela amabandla aphikisayo kusukela ibandla elibusayo lokwephula ilungelo loluntu. Kodwa abebutho bathi balandela isisekelo sombuso selizwe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abaningi bathi ibutho leZimbabwe kalisetshenziswa ukuvikela ilizwe kuphela kodwa lingenela kwezombusazwe lokubethusela ikakhulu ngesikhathi befuna ukutshengisela lokukhuluma abakufunayo. Bathi selokho ilizwe lathola uzibuse kwakumele kube lendlela ezibalulekileyo zokuba ibutho lingangeneli kwezombusazwe. Bathi loba nje isisekelo sombuso welizwe sikubeka kucace ukuba abebutho akumelanga bangenele kwezombusazwe, lokhu ayisikho okwenzakalayo eZimbabwe. Umkhokeli webutho leZimbabwe uLieutenant General Anselm Sanyathwe usanda kutshela izakhamuzi enyanga ukuba wonke umuntu kumele asekele ibandla leZANU-PF. Wagcizelela esithi ibutho lizabamba ngamandla abantu eZimbabwe ukuba bavotele iZANU-PF. Abatsha bathi okwethule nguSanyathwe ukugenqulwa kwayengumongameli uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017 lokunye kuveza ukuba ibutho liyingxenye yebandla leZANU-PF. Osakhulayo uzikhethele Dube uthi kunzima ukuba aqhube umsebenzi webandla lakhe eleCitizens Coalition for Change ngoba wesaba ukukhahlanyezwa ngabakuhlangothi lebutho lwabasebenza insitha lokwenzakala eZimbabwe olwe-intelligence unit.
Amasosha akumelanga ukuthi aphatheke ehlelweni zezompangazwe ngoba umlando wabo ngokuthi basiprotekte njengelizwe lonke ayikhona ukuthi baphatheke kwezompangazwe. Nxa sebephatheka kwezompangazwe kusuke kube nzima ukuthi ngubani lobani ofuna ukuphatheka kwezompangazwe njengoba i-constitution isitsho ukuthi sonke silama freedom of choices ukuthi ungaba le-choice ukuthi you-assemble lalaba lalabana kwezompangazwe.
Ibutho liyakuphika ukuba lingenela kwezombusazwe eZimbabwe. Imizamo yokuthola icele labakubutho yehlule ngoba bebengasabeli ingcingo ze-Studio 7. Abakubandla leZANU-PF bathi ibutho leZimbabwe likhululekile. Osakhulayo okubandlaleli uThethi Ncube uthi bathakazelela okwenziwa libutho eZimbabwe.
Ungakhangela izwekazi leZimbabwe, izwekazi elilokuthula, izwekazi elilestability, izwekazi ongeke wazwa izinto zobudlwangudlwangu nje ezifana labo terrorism, into zobudlwangudlwangu ezifana lama rebel, into zobudlwangudlwangu ezifana labo gun violence landline, konke khonoko akuzenzi kwenziwa ukuthi silamabutho ethu asebenza ebusuku lemini ukuthi iZimbabwe ibe lokuthula konke khonoko elakho namu.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo uthi ukunzima ukwehlukanisa ibutho leZimbabwe lebandla leZANU PF
labangani, so ikho indlela kwabunjwa ngayo iZANU leZaphu amasochabo la ukuthiwa iZethi esibiza ukuthi sithiwa iZimbabwe Defence Forces. So kathesi thesi sithethe uzibuse abadala labo babe retire kuarmy bejoine bebuyele ephathini yabo. Kwakungani nje kuba yitransition yokuthi umuntu uma usuqede uarmy eqhubekelise esikhundleni esiphezulu kugovernment noma parastatals. Yindlela amasotsha abambe ngayo i-political economy eZimbabwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ebhethi likaZulu uyakusekela lokhu esithi ibutho lephula ilungelo loluntu ngoba labulala abantu abayisithupha kusanda ukuqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2018 lokunye.
Ibutho leli esilalo alisilo ibutho esasilikhangelele especially njengabantu balomkhono welizwe. Besikhangelele ibutho elicakathekisa ilungelo loluntu, ilubutho elihlonipha imbono etshiyeneyo.
Ikomishini eyayihlolisisa ukubulawa kwabantu laba ngomnyaka ka-2018 eHalima Mohlanti Commission yakubeka sobala ukuba ibutho labulala abantu mahlayana. Ukuthi njalo enye ikomishini eyayikhokela ligqwetha umnumzana Simplicius Jambakwe eyayihlolisisa umbhuqazi wegugrawundi okwabulawa abantu emathebeleni lenkabazwe yi-5 Brigade abafika inkulungwane ezimbili 20,000 kukhanya yethulele uhulumende okwesabekayo okwenzakala ezabelweni lezi ezaziphansi kwebandla leZaphu. Inhlolisiso kaJambakwe labanye bakhe eyenziwa ngama-1980s lokhu ingakavezelwa uZulu. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga ke mlondolozi. Kusenjalo abatsha beZimbabwe bathi bakhathazekile kakhulu ngendlela ibutho elingenela ngayo kwezombusazwe ikakhulu ekwethuleni hayi uxolo. Siyakolunye njalo udaba kwezomnotho, sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda umqondisi weGreen Africa Technologies ngokuzatholwa ngabantu ngesikhathi somhlangano weSADC Summit ozaxhutshwa eZimbabwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Nxa kusonke isikhathi kusiba labantu izethekele ezizweni kuba khona lama-economic returns, angithi bayabhukha amahotela babhadale. So okokuqala yikho sikhangelele khona ukuthi ama-economic returns akhona. Kanti njalo khona nje ingxoxiswano ebakhona under i-SADC Summit liyana ijonge ukuthi kucreate into esi-distability kumhlango kumhlubulo wethu wenyakatho. Leyo stability yikho nje u-environment efunakalayo for economic development.
Kodwa nxa sikhangeleke siyabona kulabanye abathi vela kulantoto zaphuma lapha, lokhu ngokwabantu nje bahlangana besenza-ke into zabo, bona balandaba lakho lokhu ungathi ngabantu abanje.
Kuya ngokuthi wena usilisa kangakanani injongo yeSADC region lokuthi wena vele u-under usilisa njani i-politics zakhona. Engikwaziyo ukuthi le SADC kuza kuqala ukukhula uxoxiswana ngendaba ze-climate change, ukuguquka komumo womkhathi okuyindaba ezihluphayo ezisegudwini. So yi-platform eqakatheke kakhulu ukuthi kukhulunyiswane, kuphinde kukhulunyiswane langendaba zokuthula. Kubonakale kusuku konke ngoba le MP Mozambique, Cabo Delgado, le nto ezinjengazona lezo nje, ukuthi nje abantu amaZimbabwe sijayele ukuthi sifuse ukuthi nxa kusuba le nto ezinje sikhulume ngeZimbabwe, siqala ukukhuluma ukuthi ye kulabantu ababotshiweyo, kulama human rights defenders. Nxa kungasakhulunywa ngakhona ukuze sibona kakuncedi.
Ye, kodwa nxa sikhangele zomnotho sibili, baba Sibanda, asithi Sibanda khonapho sibili, wona ngenkampani yakho ubona zani kukhona yini ongalenza lithi qhi kancane nje ukuthi lizuze ezikhwameni la?
ayona phela kayenzelwanga ukuthi abantu bazuze ezikhwameni khonapho kodwa kuyenzelwe ukuthi kudiscusswe kuvunyelwane ukukhulunywe ngama-policies awe-regional integration le-trade kulama-trade agreements asayinwayo lama-protocol asayinwayo awe-SADC ayenza ukuthi nxa mina ngithengiselana lele-Zambia kumbe ngithengiselana lele-Congo ngithole ama-preference so kukhona akufanani abantu ukuthi sokasikhangelela ukuthi ngiyathi bese ngithola inzuzo njengokuthi ngithengisa amatamatisi amathengwe khonapho kuleyo sivumelwano ezikhona under SADC protocol ezenza ezincedayo kakhulu nxa uthengisa iy'mpahla zakho uzikhiphela kwamanye amazwe akusemhlubulweni wona lowo
kungasikhangela phela ama-protocol amaningi banjeba abantu abalutshwani phela sibani ngabamba umuntu wonke so mbano esithi ngazibuza khona
into ezinjalo asizinto zikazulu izinto ezithinta amabhizinisi athuthukileyo kanti lawo mabhizinisi athuthukileyo nxa engayenza ibhizinisi yawo athengise labo ke abantu makhaza bayathola so akusonto zikazulu okufana nokuthi kuthiwe sokungumkango wonke umuntu buzeni lamakhombi khonapho lama-wonder fit hhayi kufuna abantu abayenza ibhizinisi e-structured ibhizinisi enkulu ezekwanisa uku-exporta so ama-returns kubantu makhaza tholakale ukuthini lawo mabhizinisi nxa esethengisile akhula bese kuqhatshwa kwabantu bese kutholakala imisebenzi
lo ngumnumzana Angleston Sibanda umqondisi weGreen Africa Technologies obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekwaBulawayo Sako isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp
o president lo nombuso wakhe wawungabakhalisisa ingqondo zabo zinenhliziyo embi zimbi kakhulu inhliziyo zabo khona manje ezibhedlela akuna mithi akuna mshini yokusebenza akuna ma ambulance nemakhaya amaklinik abolile akana mithi akana mshini yokusebenza akuna ma ambulance emaklinik so uzibuzo khona lapho ukuthi kubona kungani abahamba bathengana nemibhobho amaflamashini imoto zamapoyisa ziyagcwalisa imoto zamasosha kanti kusiza ngani khona lokho abakuthengayo ngoba akusiyona into ephila ngabantu leyo le ngiyokuvukela ilizwe kodwa into zakhona zibuye futhi zilwe nabahlali bendawo kushaywa abahlali bendawo abhizwe abahlali bendawo kwenzakale yonke inyakanyaka thina sifuni lokho asiwufuni umbuso njalo angeke sikhuthale sithi ngoba kuthiwa sokuthengela ukuze amasade iSADC isiza ngani ngoba ayisizi ngalutho na iSADC yakhona kufana nje njengoba iSADC
salibonani emsakazweni umsakazo osiza umsakazo onika abantu ithuba lokuthi baphefumule ngenhlungu abalazo ngaphakathi abantu ngiphezu kwalolu daba lwe-independence kuthiwa i-independence lalokho kuthiwa i-Heroes Day mina owami umbono lo wami umcabango yikuthi amaqhawe angempela awekho e-Heroes Day amaqhawe angempela ayabaleka semagangeni asemazweni angaphandle ebaleke lo nzondo yangu osomathuba abathatha ngenkani ivoti ayisabalwa okuyinto yayifanele ukuthi ngabe kuthiwa yiyesebenzayo eZimbabwe leyokuthiwa yiZimbabwe namhlanje ukuvota sokuyikudlala nje sokuyihlaya loba uvotile loba uvotanga kuyazifanela ngoba vele bayazithathela baziningi onzondo yangu abasenandaba lokuthi abantu bezwa njani bathini abantu basicathathi bagcwele wonke umhlaba ucabanga ukuthi siyakujabulela ukuba ngaphandle kwezwe lakithi
ye amatshono Studio 7 indaba yami imikanje emlandweni siyazi ukuthi ilizwe lalwelwa yizipra not iZANU-PF izipra eyayisilwa lo mbuso kaSmith so umbuso kaSmith lempi yezipra yaphela ngo-1979 Then from 1980 kwaqala iZimbabwe yaba yiZimbabwe from uRhodesia. Then iZipra neZANU-PF umlando wakhona kade uhlangana kuphi ekuthenini kuze kuendaphe iZANU-PF isiyiyona ehalwelizwe kungase iZipra ngoba iUnity Accord yaba ngo-1987 if I'm not mistaken. So iZANU-PF yayililwele kuphi izwe yayililwe lobani? Yayililwa kuphi ililwa lobani ilizwe lelo because emlandweni izipha yona yalwelizwe njengoba nje namhlanje siseZimbabwe le abathi free thina singakwaziyo sizwa ngabo bona bethi free bayilwela
Yebo ke sibonge abalaleli beStudio 7 abebesipha imbono yabo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje lingakhohlwa ku Live Talk lapho siyabe sixoxa kuhlelo lwabasakhulayo nge Defense Forces Day. Olivalelisayo ngosithandekile mhlanga.